Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 12 Ncwabakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, eZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe uziqhenya ngokuthuthukisa ilizwe kwezomnotho lezempilakahle waletha njalo inhlalakahle elizweni.
Ngoba usuku lolu mbona ngathi vele kalusananzwa ukuthi ngendlela okufanele kuphathe ngayo. Iziprayefu zithi ngabe yakhululwa.
Abatsha bamazwe omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day.
Ama-youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bashiywa emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya.
Abezempilakahle baxwayisa ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso oyeurinary tract infection abathi ungathelelwana emacansini kumbe ubangelwe yikungahlanzeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigaba sakobulawayo namhla simanyene lezinye elizweni lonke ukunanza usuku lwamaqhawe alwela inkululeko olwe Heroes Day. Ekhuluma embuthanweni weHarare emathuneni awe-National Heroes Acre, umongameli Emmerson Mnangagwa uziqhenye ngomsebenzi wakhe lapho athe uthuthukise ilizwe kwezomnotho lezempilakahle waletha lenhlalakahle. Uthe uhulumende uzazama ngawo wonke amandla okulondoloza ababengabaleli benkululeko lemdeni yabo. U-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe kule nkulungwane lenkulungwane zezalwana zeZimbabwe ezafela empini ezilele emgodini engatshoniyo phakathi kweleZimbabwe lasemazweni angomakhelwane ezafa zilwela inkululeko okumele ziyegejwa zizongcwatshwa kutsha ukuze imdeni yazo idelise inhliziyo. Baphela endaweni yamabhesi afana leFreedom Front, Mokushi naZonia nakwezinye indawo sizesenza amalungiselelo ukuthi siye bagebha emangcwabeni abo angathoniyo nalabangabhalanga. Sibese amathambo abo sizowangcwaba kutsha kulolu. Amazwi kaMnangagwa baro nkosikazi Judith Ncube umphathintambo wedorobho lakobulawayo obenguye esikhulume esiqakathekileyo embuthanweni owenzelwe iprovincial Heroes Acre inkulumane. Waye kubuthwa leZimbabwe National Army njengomlweli wenkululeko kuviyo leZipra, uretired Brigadier General Abel Mazinyane uthi usuku lwamaqhawe uyalihlonipha.
Sihloniphela, sihlonipha labo abazinikelayo ukuthi sithole inkululeko. Ukuzinikela ukuthi umthathane impilo yakhe ayinikele ukuthi abanye lelizwe likhululeke labanye bahlale impilo engcono.
Amanzi akhe agcizelwa nguSenator Mori Mpofu wakobulawayo. Layo walwa impi yenkululelo.
Ilanga liqakatheke kakhulu ngoba ukuthi abantu bazi bakholise babe yibo bakwenzayo konke kungenxa yezinto amantombi lamajana nalele la labanye abasele emathwaheni labanye abasala emanzini ezabeni.
Umgqidlalo wenhlanganiso yabangabalweli benkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association kobulawayo umnumzana Sipho Sincube uthi inani labanye babo abafayo liyakhuphuka kakhulu okwesabekayo.
1079 okutho ukuthi abalele lapha baningi amakhomrade okumele ukuthi ngabe indaba ye-medical kumbe ezempilo iyakhwezwa ibe kubanga eliphezulu ukwenzela ukuthi abalweli benkululeko bangatholakali behamba ngerethi liyabahamba ngayo. Sikukhangelela ukuthi ku-adreswe ngokuphangisa lokho.
Omunye obekela umbuthano ezohlonipha udadewabo layo kwathiwa liqhawe lesizwe lo nina umnumzana Mandla Ncube uthi lanxa izihlobo zakhe zaphiwa inhlonipho yokuba ngamaqhawe kulusizi ukuthi umama wakhe katholanga usizo ngesikhathi ephila njalo wafa ehawula engelalutho.
Walimali emfushi ngokutwayo kuye
abanye bangabalweni benkululeko bebengekho kulumbuthano wokuhlonipha amaqhawe. Omunye wabo ngumnumzana Bester Willie Magwizi othi umncedana ukuya embuthanweni lo bona abeviyole zipla benganazwa nguhulumende obusayo.
Nangihlalele endlini ngoba usuku lolu ngibona ngathi vele kanti usananzwa ukuthi ngendlela owakufanele uphathwe ngayo. Zipla vele iyazondakala phela ithi one of the illegal organizations nanamhlanje layikabi absolved kukhona lokho since independence internationally. So izipra yayifuza ukuthi ngabe yakhululwa. Kodwa-ke yikho yabhidlizwa even nangegugurawundi ngoba yayiyi-legal organization according to labo abasibusayo.
Mnumzana Isaac Mabuza layo walwa impi yenkululeko uthi akunceda ukujabula lolu suku abanye babo bedubeka.
Abaningi abalazindlu, abaningi abalamakhaya, abaningi basemakhaya kodwa impilo enzima. Kalo balutshwana ama-veterans esingathi yibo ababusayo engxa yabalutshwana opresident labanye nje abalutshwana abaphezulu. But abaningi sesibona ngabafana bona abakade bekhala besitole ilizwe aliraiti yibo asebebusayo asebesitolisa ilizwe.
Nkosikazi Queen Maligwa uthi akazange ayilwela inkululeko ekuzipra ukuthi amalungelo abantu ephulwe lokuthi abantu bancindezelwe.
Thina sisilwa sasibela sikhulula everyone else in Zimbabwe ngemisebenzi emibi esiyenzayo thina ezoveterans yokuhlukuluza abadala empini sasihlezi kuhle lapho kwakuseganyeni sithele nzima sihlukuluzwa ngamabhunu kwakungcono lokho esasikubona kunzima abantwana bagcwele emajele like sikathesi ngesikhathi sonesi. Abantu bavalelwa nje ukuvalelela ukuthi umuntu yakucabangela ibizani lamthetho isimple no rule of law.
Amazwi kankosikazi Maligwa agcizelelwa ngunkosikazi Primrose Mlotshwa omunye umlweli wenkululeko othi usuku lolu lungathakazelelwa ngohlupho olukhona eZimbabwe.
Ukujabulela usuku lolu abantu belambile behawula bentshontshelwa berojwa siselebreta njani uZulu esikathathe sebuzimeni emazweni asikwazi ukuthi abanye bangapi kathi kuselebrate njani labanye ababulawayo kasikwazi ukuthi kwahamba njani.
Ohlaziye zombusazi umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa usuku lolu kumele uZulu alujabulele izenzo zebandleni busuka lezanupivu lenziwa lube lubi.
Namhlanje uZulu weZimbabwe usehlupheke ngenxa yobudlwangudlwangu lobucili lobusisela olwembuso lo esiqondane lawo weZanupivu. Kodwa usuku lwamaqhawe lisuku lelizwe lonke lisuku olufanele lisijabulise.
Abanye abaphiwe imendulo umongameli Mnangagwa liqembu lezomculo wembubele Black Mfolos ngengoma yabethi Unity. Umongameli Mnangagwa uthi iculo leli libambanisa isizwe seZimbabwe. Ngiyimele Studio 7 eBulawayo Provincial Heroes Acre igama lokwenza Jesus Band.
Ukhulumende uthi asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit okhangelelwe elizweni mhla ka-17 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele inhlanganiso lela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobe lamapholisa incwadi iwazisa ukuthi ifuna ukuhlengisela mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephula kwamalungelo abantu elizweni. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit lapho eleZimbabwe likhangelelwe ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC labalela ilungelo loluntu kumaviki edluleyo okubikwa bacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvume yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Okwenzakala eZimbabwe sokusola izinhlanganiso ezilela ilungelo loluntu lamanye amazwe. Uhlazelo lwedaba osithandekile emhlanga we-Studio 7 oxoxe nomnumzana John Zolani Dlamini umgcini sihlalo webandla lezaphu lalo elisanda kusola okwenzakala elizweni.
Asivumelani lakho lokhu ukuthi abantu bathi nxa bekhuluma ngokutshengisela kuthe izitha zelizwe. Kutshengisa ukubana yena umnankakho ngokwakhe kafuni ukuthi umuntu abe lombono otshiyeneyo lowakhe. yikho esikwalaye kulokho. Kufanele sikhululeke njengabantwana beZimbabwe ukuthi hayi lokho akuqondanga. Ngoba ilizwe leli ngelethu sonke. Ngoba ilizwe leli lalelwa kudala okhulu beqalisa ukulwela leli lizwe. Obaba belwela leli lizwe. Kwaze kwafika thina salilwela leli lizwe. Ama resources eZimbabwe ngawe Zimbabwe sonke sihlangene. Kufanele siwasheye ngokufana nayo. Ngikhuluma nje abantu babotshiwe. Ubusela obukhona lapha eZimbabwe buyesabisa. I-tribalism ubandlululo olukhona lapha eZimbabwe luyesabisa. Umthethi constitution seyalahlwa lakhatshana. Akusela constitution eZimbabwe esebenzayo. Sikhumbule ukuthi izaphu yonale yalilwela leli lizwe. Ayizange ikhangele umhlobo. Ngitsho lama leaders ayekhona kuzaphu amaningi ngesikhathi silwela leli lizwe ayevela ku Northern Region.
Sikhulume labanye kuwona lo umsakazo abathi bafuna ukutshengisela lanxa amapholisa engabe enqabela. Bona lithini ngabo njalo njengebandla lina lingatshengisela?
Awuvunyelwa eZimbabwe ukuthi udemonstrate. Kodwa iconstitution yeZimbabwe iyakuvumela lokho. Njalo kayitsho iconstitution yeZimbabwe ukuthi nxa udemonstrate afanele kuguqa phansi emapholiseni bakuvumele. Constitution of Zimbabwe is clear, ithi you just inform amapolice ukuthi sizaba lomhlangano, sizaba le demonstration, and nxa ubatshelile amapolice lawa angatshelwa, kufanele ba protect abantu ababe demonstrator, babone ukuthi abantu ababe demonstrator bahamba ngendlela iqondileyo, akula ukungenelwa phakathi umthetho lowo. Bathi umthetho sowalahlela khatshana ukwenzela ukuthi khona abantu bangademonstrate. So laba abantu abathi bafuna ukudemonstrate kuselungelweni lapho. I-demonstration yenziwa loma kunini, loma kungeSunday, loma kungeMonday. So nxa ilanga liqondane lakho khonoko, yiko khonoko, kanti bona bayesabani. Abantu bathathe advantage ngoba bekwazi ukuthi kule sadakhe. Ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ubone ukuthi thina siphila ngaphansi kobugebengu.
Kuyini okungenziwa ukuthi ikusasa yelizwe ibe ngcono ngombono webandla lakho?
Asizameni ngendlela zonke thina be opposition sibambane, hathi ukuthi sibe sidonselana ngale omnye donsela ngale kunika izano iadvantage konoko. Nxa uyintandane bambana lenye intandane. Ungathi uyintandane uthi uzabamba lo mntwana wesinothi. Kakufuni umntwana wesinothi azakwenza ukuthi akusebenzise. Asikhangeleni phambili. Izano ifuna amandla amakhulu, amandla asuka kithi ngokubambana kwethu thina.
Zana. Oh, ngumnumzana John Zolani Dlamini omgcini isihlalo webandla lezaphu obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga owe Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC, njalo umnumzana kaZembe kaZembe umphathi intambo obona kwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Umongameli Mnangagwa waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa abathunywa ngamazwi aphetheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Mathanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa agcwele ezitaladeni ngoba evikela ilizwe, njalo abelungiselele ilanga le-Heroes Day lamuhla elilandulela ele-Defense Forces kusasa elokunanza imisebenzi yamabutho. Abacha bamazwe omhlaba namhlanje bananza usuku lwabo olwe International Youth Day. Abamazwe eSADC babuthanele umhlangano wesithupha owe Southern Africa Youth Forum eHarare. Umhlangano lo uqhutshwa ngenhloso yokuthuthukisa abatsha abasemazweni aphansi kwenhlanganiso ye Southern African Development Community, SADC. abakhokheli benhlanganiso zabatsha ezitshiyeneyo bakhuluma ngendaba zabatsha ezigoqela imfundo, imisebenzi, ukusungula kwamabhizimusi kanye lezempilakahle. Indikimba yalomhlangano ikhuthaza ukuthuthukiswa kwemfundo yabazweni angezansi ye-Afrika, kukanti lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza abatsha ukuthi basebenzise imitshini yakulezinsuku ukuletha intuthuko, kumbe ethi From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolela amalungelo abakhubazekileyo, njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha, uNkosazana Tamia Kudakwashe Govere.
Namhlanje ngo-12 August sicelebrate i-Youth Day, leli lilanga labantu abatsha mhlaba wonke jikelele. Thina njengama-youth aweZimbabwe siyathaba kakhulu ngaleli langa lonyaka, ngoba lifike lapho iZimbabwe ihosta i-6th Southern African Youth Forum, lapho abantu abatsha, inkokheli ze-Southern Africa zihlangene, zahlala phansi zakhuluma ama-problems affecta ama-youth aweSouthern Africa, njalo zaphuma lempumela singaba khona eku-addresseni ama-problems lawo.
Kodwa njengabatsha beZimbabwe libona kule mpumelelo esibe khona na?
Thina njengeZimbabwe siyajabula kakhulu ngoba sesile-youth quota system e-parliament. Ungakhangela noma kuma-elections lawa adlulileyo, ama-youth amaningi they took part. And kwezonotho akhona ama-youth, kweze-innovation akhona ama-youth. So ama-youth asekhona even kuma-board awe decision making, lokho kuyasijabulisa. Kodwa-ke asakhona ama-issues a-affecta ama-youth eZimbabwe, kungaba izindaba ze-inclusivity lapho esikhuluma ngokuthi ama-youth are from marginalized groups, abantu abakhubazekileyo, intandane, bachiwa emuva when it comes to indaba zemfundo, abantu abasemakhaya. Imfundo zasemakhaya nemfundo zasemadolobheni azihambelani, abantu emakhaya lokhu besachiwe emuva. Sibuye sikhulume indaba zidakamizwa, ama-drugs, sibuye sikhulume ngendaba ze-mental health, sikhulume child marriages, sikhulume nge-unemployment rate amongst the youth. Lezi lawa ngama-problems ahlangana lama-youth eZimbabwe amongst others.
Manje kungenziwa njani ngenduko lezi ukuze zilwiswe, ziqedwe elizweni leZimbabwe?
Thina sibona ukuthi kungaba ngcono makuyukuthi i-government, the private sector zingahlala phansi ziwork together on improving education from emakhaya, because if education lokhu inga-improve emakhaya, kusibona ama-infections or HIV lokho esiba high and lokho e-increase and lokho kubulala ikusasa leZimbabwe, ngoba ikusasa leZimbabwe ngabantu abasha. Sibuye njalo siphinde sithi kube lama-rehabilitation center, ama-rehab centers for abantu abayenza okwama-drugs, abantu abangama-drug addict bethole uncedo. Njalo singaba lama-recreational activities lapho abantu abatsha abangathola khona ukuzilibazisa instead of ukuthi begcine besenza okwama-drugs.
UNkosazana Tamia Kudakwashe Govere ulwela amalungelo abakhubazekileyo, njalo engumgcini sihlalo webhodi yabatsha abacebisa inhlanganiso ye-European Union ngokuthuthukiswa kwabatsha. Obesecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso owe-urinary tract infection ulakho ukubamba owesifazana loba owesilisa, njalo ungabe uthelelwana emacansini kumbe ubangelwa yikungahlanzeki. Ubathabele Masuku uxoxela bezempilakahle wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane lo ubikwa wande ukuhlasela indlela yomthambiso, izinso loba isinye. Wande kakhulu kwabesifazane ngoba belendlela emfitshane yomthambiso nxa beqathaniswa labesilisa. Kodwa abezempilakahle bathi okumqoka yikuba nxa umuntu esethe wabanjwa ligciwane elibangela umkhuhlane lo, babekwazi ukuthi ikhona imithi yokwelapha ngokugcweleyo. Udokotela Derek Matsika ulandisa kabanzi ngomkhuhlane ohlasela indlela yomthambiso.
Namhlanje sizakhuluma ngomkhuhlane esithi ngesikhiwa yi-urinary tract infection. Nxa sithi infection sabe sithi khona indlela yakho yomthambiso isisuke yaba affected nalokhu esithi khona ama-bacteria kumbe igciwane. zatotho mama wajalo wa affecta more than compared to wabo baba. Indlela lana yomthandisi zatotho kune yaba buhlungu, mbini yalichisa, angamkhipha amanarithi namareza. Ukuthi umuntu ibijana bijana yabesizala mithi khona ayeyichithamana. Abanye njalo futhi bengakhuluma ngokuthi balobuhlungu ngapha ngaphansi kwenkaba.
Udokotela Vatsika wengeze ngokuqonqosela ngokuqakatheka kokuya esibhedlela esithi umkhuhlane lo uyelapheka ngokugcweleyo.
Abantu abanechukela, abantu abanemzimba e-weak, abantu abangakwazi abaphuza ukuyachitha amanzi kuba bagcina amanzi isikhathi eside kuphakathi yobhlada kunasitha amanzi ngisho umthambiso, abantu abanganathi amanzi akwanileyo uzathole ngenxa yokuthi khona umthambiso luyagcinwa isikhathi eside uphakathi kwebhlada. Ugcina siwa-chapta ilokhu esithi khona infection. Umkhuhlane lo iyakwazi ukuspread wafektha umzimba wonke. So kuqakatheka ukuthi ungazangalule problem yomthambisi. Phangisa uye emakliniki kodwa into yokuthi ungathola i-treatment ngesikhathi esi-right kuyaphela ugeduku enda ngokuphambanisa ilutho.
Umongi umnumzana Courage Sithole uchaza izibonakaliso ezikhomba ukuthi kulegciwane elisendleleni yomthambiso.
Umkhuhlane ohlasela indlela yokuthambisa wandise ukubonakala ngobunzima kumbe ngokuhluleka ukuthambisa. Ezinye zezibonakaliso zigoqela ubuhlungu kumbe ukuzwa ufuna ukuthambisa njalo nje. Umthambiso ulakho ukuba mhlophe ulephunga elingajayelekanga. Kulakho njalo ukuba legazi emthanjisweni okuyabe kuhlangene lobuhlungu. Konke lokhu kulakho ukuba kuhlangene lokuchisa komzimba kwesinye isikhathi umuntu azizwe kusithi ahlanze.
Unkosikazi Janet Bebe, umhlali wakobulawayo, ulandisa ngokugula kwakhe ehlaselwe ligciwane elibangela lomkhuhlane.
Umkhuhlane lo UTI uzima ukuthi uhlasele izitho zensitha, yikho kwenza ukuthi ungabi lulu kuye esibhedlela masinya. Mina ngaxalisa ngisithi isibeletho esibuhlungu ngoba ngisiza ubuhlungu ngaphansi kwenkaba. Sengiye esibhedlela yikho lapho engabanjwa khona ukuthi indlela yami yokuthambisa ile infection. Sengiyithola ilimithi ngalapho kodwa.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole ukwelatshwa ngemithi yama-antibiotics belandela iziqondiso zawo. Bathi ukungaqedi imithi le kuvame ukubangela ukuthi icine ingasasebenzi sekufuna eminye njalo imithi elakho ukuba lentengo ephezulu ukuze kwelatshwe igcikwane eselixhwalile. Ezinye izixwayiso zibalisa ukuhlanzeka, ukunatha amanzi eneleyo lokuyathambisa ngesikhathi ukwenzela ukuthi umthambiso ungahlali kakhulu esinyeni ugcine ubangela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump wazise ukuthi iwebsayithi yomkhankaso wakhe ihlaselwe izigebengu ze-internet ama-hackers. Laloba kungakazi wakugcwele ngalokho umsekeli kaTrump angena laye kukhetho uJD Vance usekhulumele ntathala izindaba eziningi ehlasela ongena kukhetho lukamongameli emele ibandla le-Democratic Party. Kusenjalo umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris langena laye kukhetho uTim Walz baqhubeka ngomkhankaso wabo bekhangela kakhulu kwezenotho. Umkhankaso kaKamala uthi uzaqathekisa ukuthi ababhadalwa ngamatip bengabhadali umthelo, kodwa uTrump uthi nguye owaqala ukubuya lombono lo. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandele zombusazi welemelika umnumzana Tim Murengai.
Hayi, into esuphayo kuma elections or around election time izona lezo indaba ezifomayo zithi zona ama system abe ngathiwa they are compromised sisiya kuma election. So ukuhekwa apparatus yabo Trump former president wa America is nothing new, but ikuthi siyabe sikwazi ukuthi kulabantu abanengi abalokuganga abafuna ukuthi kuphazamise the way that free and fair elections are run. So ngiyathemba ukuthi his teams abaku-cyber security lalani bazabanceda ngokulungisa ama-website abo ngesikhathi esithize.
Ngalesi sikhathi somkhankaso libona sengathi lokhu kuzaphazamisa kanganani umkhankaso lo?
Ukuthi kuzaphambanisa ukukhankasa angikuboni mina, ngoba siyakwazi ukuthi kathesi nantwa sesihamba ekucineni kucingo lokukhankasa, and i-Georgia in about a month and a half iyabisiqalisa ukuvota in absenteeism ama ballot boxes lama postal boxes. So I don't think kuzaphambanisa anything ngoba abantu ngantu asebe wazi ukuthi bazavotela bani or bazakhetha bani ngalelo khetho olubuyayo lokukhankasa okubuyayo. So angiboni kuphambanisa khonapho.
Sibona kwelinye icele uKamala Harris ekhankasa laye lo msekeli wakhe. Sebekhangela ke udaba lokuthi kukhutshwe ama tax kumathipho abhadalwa abantu, kodwa uTrump esithi yena uHarris usemtshontshele umbono akade elawo. Likubona njani lokho?
Ngibona mina ilokhu seni ithwa election is into engathiwa itshengisa ama ideas abantu abafuna ukuba bekhokhela lona leli lizwe. So ukuthi owatshontsha ama ideas faka kweyakhe iplatform, hayi lokho siyabe singakwazi ngoba siyakwazi ukuthi okuningi kuningi ngesikhathi esiningi politicians vele ngantwa bayagopana the way that they think. Siyakwazi ukuthi kudala laphana sazikwazi ukuthi ama-Republicans they were about izinto zempilo, ukuthengisa izikhali and all this other stuff, but siyabona in the past 10 years or 12 years ngantwa ama-Democrats lawo sengantwa yiwo abachuchisa izinto zempi and the selling of military hardware line. So ngendaba yama-tip le engenayo in terms of ukukhankasa, hayi sizabona ukuthi ama-policies angikhona abe menjani ngoba bangakhuluma ukuthi yikho abafuna ukukwenzayo, but is it in the policy abazilethayo phambili yini? Yikho kungathiwa sizabona phambili.
Umnumzana Tim Moringa yolandela zombusazwe leMelika njalo usebenza lenhlanganiso ye-Association of Concerned Citizens ubesecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Okwakhathesi sengilitshiya ezendleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele yona nge-WhatsApp, kuyimilayezo elisithumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nsuku zonke siqakathekisa ke imilayezo yenu ukuthi sizwe imibono yenu.
Sayibonani Studio 7, sayibonani Mthokozo omuhleli njani, kodwa lapho elikhona abantu bakithi size simnyama maza lo mdala lo kuthiwa ngumnankagwa lo ongafundanga lo. Akafundanga lo mdala lo, igama elidemokhrafi kalazi liyamehlula, yibe khipha amapholisa lamasosha kuthi avimba abantu abafuna uprotest. Ayeli gama selimehlulile kusukela kudala vele amehlula lo baba. Akafundanga, kumele alintisele eklasini ayefundela igama elidemokhrasi ukuthi lichaza ukuthina kalazi. Hhayi uyasiyanyisa mani lo baba, uyasiyanyisa shem.
Studio 7 siyajabula ngeli sikhipho elizindaba ezinhle ezimnandi ezileqiniso njalo. Siloko sikhala sikhuluma ngento enye ngemali yethu yelizwe lethu, khona sibili izigimani kodwa kasiboni phela ukusebenza kwayo. Kati manje izasebenza njani? Kati kulani ukuthi ifake ikhanda likaFather Zimbabwe? Kayifake ikhanda likaFather Zimbabwe phela ukuze isebenze eZimbabwe manje. Yethu iZimbabwe manje funa ukuthi ivuke. Nakho nje isadiki ibuya futhi njalo siyaphinda ukuthi hlalani phasi lilungise ngemali yona le. Abangani bakho bonabo behambela iphephelela lependa konke kuyolunga. Kufakwe uJoshua Gomu umqabuko, singakhethani ukuthi ngubani. Asilungiseni lizwe sindawoni.
Ame livuka njani lapho? Hayi lapha siyavuka, lapha siyavuka kuhle.
Labo bekungamazi eno lena balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqiba uhlelo lanamhlanje sikhangele kwezemidlalo. Imidlalo yalonyaka yama-Olympic Games ebeqhutshelwa eParis eFrance igqitshwe izolo ntambama. Ikomiti ebona ngezemidlalo le eZimbabwe ithi iyathokoza ngendlela abeZimbabwe abancintise ngayo lanxa bengasatholanga ngitsho leyodwa imendulo. Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa abancintise emidlalweni le ebigoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Lingakhohlwa mulye Zimbabwe uhlelo liyalandela olwe live talk lapho esazeya khona usuku lwanamhlanje olunanza imisebenzi yabalela inkululeko yeZimbabwe olwe Heroes Day. Mulye Zimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo Ntabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezindaba.